thinking onto this so ngalokuthi kufethu sidlala ikono kulula ukuthi ukukhulume but singakangela sengemuva lapho sidlala ikono bekhethe kwamareserves ama bank yethu and their foreign currency accounts offshore they were sitting on money over 7.5 billion just to rise imali yongena by later locally onshore ku economy eZimbabwe yenza kwabalula u dollar rise kade sinjoyise sinje so ama bank wonke abone ukuthi ale capacity loba ama reserves angabo ngokungasozi isizwe ngokwazo that include reserve ye 1 billion ye 60 life sibambile so ukuthi sikhulume ngokuthi ya dollarize service support ay dollarization yankona ngani wait na my spotted akafikile ukuthi ama support full dollarization kulula for ama politicians ukuthi kona sa dollarize kulula for umuntu ukuthi kasiphiwe na masala ama dollar kodwa ama dollar akona khona yini oqhakathekile ukuthi siqale siwathole la ma dollar ngoba sila ma reserves okakathesi to support a full dollarized economy yikubona lalabo ababhadalisa ngama US dollar change yabahlupha kathi sibakuyabazokunika change behlanganisa lamabhondi wona lawo oqakathekileyo ukuthi nxa kungu-dollarize imali yokuthi i-support i-full dollarization ye-economy iyavela nga
kodwa bathi abe-CCC ngo-2009 kwenziwa i-full dollarization umnotho wasebenza kuhle ngakho akulalutho olungehlula kathesi ungathini ngalokho
yikho ngaphambili ngikhulumile ngathi ngo-2009 amabhanga eZimbabwe wonke ama-commercial bank ayehlezi phezu kwemali maphandle kwamazwe athi ngama-foreign assets esingathi ngama-reserves adlula 7.5 billion bawa-unlocka ngokudollarize ikubona ama-bank esase-dollarization ayanika abantu amalozi ngama-US dollar khathesi akula bank engakhuluma ukuthi ilama-offshore reserves anjalo angasupporta i-full dollarization ikubona ama-dollar aso-securitize Zimbabwe khathesi ngama-dollar nomali avela ku-export ngama-dollar avela ku-diaspora remittance akula mntu othi uhlezi phezu kwama-reserves anjalo usiqhume ngoza-2009 bekulula ngoba amabhanga ngwawo adela imali engaphandle kwamazwe eyinye ehlezi ngaphandle kwamazwe ikubona bekungafuna ama-letters of credit bebebhadala nje ungayenza into zakho ama-transaction ahambe
njengoba uyatsho shoko ukuthi i-dollarization ingaba nzima kuyini okungaba lula ikusebenzisa irandi kumbe kuyini kahle kahle
iqinise kukhona yikungaba lula ukuthi senze ukuthi i-social contract ilebhaka ihlale phansi ubhizimusi behlala phansi lohulumente bevumelane ukuthi i-social contract bevumelane ukuthi ama-private amalapha for iy'nyanga ezingu-6 ezilandelayo zihamba so phinde siwe nabo sivumelane ukuthi indlovu ephakathi kwendlela yi-exchange rate azivumelane ukuthi idollar livela lilaphawa awuyangisi ukuthi idollar is 1 to 2000 against the American dollar.